abakushangothi lwabatsha olwe-youth league kubandla leli bathi umnangagwa akumelanga akhulumisane lochamisa ngoba wanqoba kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018 njalo ule nkundla yezombusazwe eye-political actors dialogue lapho axoxisana khona le nkokheli yamabandla achiyeneyo ngokwenzakala ezimbabwe osaphethe isikhundla somkhokheli wohlangothi lolu uTendai Chirawu uthi uchamisa kumele angene kunhlanganiso ye-Pollard nxa efuna ukukhulumisana nomnangagwa hathi ezimele yedwa.
Anyone who is calling for dialogue between the major political parties, the platform has been done and what is important.
Inkundla yokuxoxisana isikhona njalo okumqoka yikuba singakhohlwa ukuthi ukhetho luka 2018 lwenziwa lwaba lwanqobayo ngomusa wakhe wanqobayo lowo wasungula linkundla ukuthi wonke ofuna ukusiza ngemibono akhululeke ukungena kuleli qembu. Yiyo kuphela indlela engasetshenziswa okwamanje lapho abafuna ukusiza kundaba zentuthuko yelizwe bangayisebenzisa.
Kodwa othenengamuthi kuqakathekile ukuba umnangagwa akhulumisane lochamisa ngokwenzakala elizweni.
Kana vanondituka ndikutoziva mwe akabvira kundituka handiperi.
Angilani labangithethisayo ngoba vele ngihlezi ngithethisa angisoze ngikunake lokhu kodwa engitshela khona yikho okwenza ilizwe liye phambili. Nxa umnangagwa benelisa ukuhlala phansi bakhulumisana labo Ian Smith owabulala inkulungwane zabantwana endaweni zabonyatsonya Chimoyo, Thembwe, Gondola, Mukushi, Luwanga nakubo Chibondo kuyini ongamehlisa ukuthi ahlale phansi nomfowabo.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa okwenziwa ngabasakhulayo bebandla lezanu-PF abakhanya belemibono echiyeneyo ngodaba lolu. Umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi abalandeli bebandla lezanu-PF bajayele ukwenza lokhu nxa belwisana.
iZanu-PF yiparty ecomplicated kakhulu. Okunzima ukuthi mina nginje soma ngingade lokhu ngikhuluma ulutho angisho vele ngisazakala ukuthi mina ngingakhuluma ilizwi lami ngitshintshe. Kunzima ukuthi ngitshintshe namuhla. Kumele kube lezinye indlela ezinye ezibuyayo lazo. So angeke khona ukusikekela ukukhangelela lapho ukuthi ungathola ukuthi mhlawumbe i-strategy zabo asebesenzile njengoba bayenza i-Pollard yabo ayizange iyesebenzi. Ungathola ukuthi leso kungezinye i-strategy esokuthi kunjani uChamisa ebe ngaphansi kwani kwe-pressure yokuthi njani ikhulumisana nomnakakwa.
Ibandla le-MDC lithi uChamisa angeke angene kunhlanganiso ye-Pollard ngoba wanqoba umnakakwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018. Uthene ngamuthi labanye bakhe sebezenza umkhankaso obizwa ngokuthi Zimbabwe First Movement okuzama ukuthi umnangagwa akhulumisane lochamisa kulungiswe umnotho obhidlikayo lokunye kwele Zimbabwe. Uthenengamu, uPupuraito Garepi, loLouis Matutu basanda kumiswa ukuba bekhokhele uhlangothi lwabatsha kulandela ukwethula kwabo umbiko ukuthi kulabo somabhizimusi eZimbabwe ababhidliza umnotho ngokwenza ubukhohlakali. Osomabhizimusi laba ukhanya engani badlelana lenkokheli yebandla elibusayo. Bathi abenza lokhu ngumnumzana Tafazi Wamsarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association, umqondisi weGreen Fuel Private Limited, umnumzana Billy Rottenberg lomnumzana Kudata Kirei umqondisi wenkampani yeSakunda Holdings. Abathathu laba bayakuphikisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.